ekhona ukuthi thina abantu abazalwa beZimbabwe sigcwele lapha eSouth Africa ngihlala ngitshela abantu ukuthi abazalwa beZimbabwe ababaliweyo abangena ngamapassport basika 3 million kulezo 3 million bagcwele amaZimbabweni bagcwele endaweni ezitshiyeneyo baseCape Town baseDurban balapha eJohannesburg kodwa thina sibone kulombono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini esingayenza ukuthi lathi sincedise ngendlela esizikwanisayo safika endaweni yokuthi sibone ukuthi ngangcono sibaphekele nje khona lokho kuncane kungabasiza endaweni ezitshiyeneyo khona ukuthi siyilungise kahle iZimbabwe siyakhona ukuthi ifike endaweni yokuthi labo babuyele bayevota hayi bangalalela yikho kwenza ukuthi sihambe ukuthi sihambe siyabaphekela sibanikeze lokudla
uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqakathekile okungakanani na
yes sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudeep kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyabanika ukudla
hayi ngiyabuza
sikhuluma labo sikhulume labo kakhulu kodwa sigcine sicela ukuthi kube lelanga ukuthi singahamba siyekhulumisana labo ku-meeting siba-explainele kuhle sibafundise ngendaba yokuvota ngoba abaningi bakhona abakwazi ukuthi kuyavota eZimbabwe nexia
kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane nalolu dubo lokuhlala emgwaqweni
ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa but kulezo 2 years sengibona into eziningi kakhulu sengibona ukudubeka kwabantu abaningi abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabweni ayi 3000 ahlala e-car park kuphela indawo encane kakhulu kodwa kuhlala abantu abayi 3000
ukhasi lakho elebulenjini bokuthi libasayele Facebook ngibona ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekana nalodubo longaboni kahle abanye bengelazandla bakhona abaningi na abakusimo esinjalo njalo ngubani obasizayo lesidingo zabo
baningi kakhulu njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekulabantu abayi 1000 amaZimbabweni bebesitshela ukuthi half yalabo ngabantu abangaboniyo ngabantu aba physically handicapped bayazisiza laba bantu umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots besiyacela usizo ukhumbula ukuthi indawo lapho abahlala khona abahlali mahhala bayabhadalisa i-rent endaweni embi khona lapho so akula muntu obancedisayo bayazincedisa behambe besiyacela kodwa ukuyacela lokho kubafaka endaweni yokuthi baba vulnerable again
njengoba isikhathi sokuqalisa umqando sesifikile i-winter kwele South Africa kuyini okuzakwenzakala kulabantu
sine project ukuthi sizayilauncha this week iviki leyabuyayo ukucela abantu ukuthi ingubo abangasebenzisi ezindlini babuye bezozifaka for this project abangaphandle kwamazwe bekuzavulwa i-GoFund wama-project wona la ukuthi abafuna ukunikela izimali banikele izimali sibuthanise ingubo siye banike ingubo njengoba uJune lo sendela uJune abantwana baqamba ngomqando
laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani
bangangithinta ku-Facebook bengangithumela ama-message ku-Facebook njalo kule number sizoyifaka nxa sesilontshe i-project leyezayo ukuthi bengakwanisa ukusithinta khona lapho